Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Unkosazana Jesse Majome uthi ulakho ukuncintisa kukhetho oluzayo esimele yedwa hatshi ibandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kulokugedla kwamazinyo kukhetho lwama-primaries lwamabandla ajiyeneyo agoqela elezanu PF lele-MDCT. Umnumzana Dumiso Dabengwa uthi useyalile ukungena kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ofuna ukusebenza laye. Uhulumende ukhangela ukuthi uzasungula uhlelo lokulisana lesifo semvukuzane. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa ukwenzakala emabandleni ezombusazwe awenza ukhetho lwama-primaries. Isiphathamandla sebandla le-ANC i-African National Congress esashaya isizalwane seZimbabwe silakho ungakhethwa nguZulu kukhetho oluzayo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokhetho lwama-primaries eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwe ukhetho oluzayo. Thumelani imeyila ezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6040 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukusika uWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.